siqale edamu elikhulu okuthiwa insiza. Lehlile amanzi idamu leli kakhulu ngoba khathesi liku-61.5%. Besiphangelele ukuthi izulu leli elinileyo phose lingabe lingenise amanzi amaningi. Hayi, angenile kodwa-ke asiwo manzi esingawababaza ngoba silamadamu anjengencema, i-Upper Ncema vele kayila lutho. Wona la angenile e-Upper Ncema sehle wathululwa ukuthi angene kulowa Ncema sisenzela ukuthi ahla egeziswa laphana ku-treatment work. Then imzingwane layo ingenisile, hayikhona okubatshazwayo. Lokhu sisakhulekela sibe ukuthi izulu lini kakhulu sibile ezigabeni zethu zamadamu. Imthabezi hayi ingcono ingenisile sibili, kanti-ke ibivele idamu lakhona lingekehle okungakanani. Nxa kuyikuthi kuyasisuthisa ukuthi amanzi angenile asemaningi, sizakhupha irationing leyi ngoba irationing leyi kayisiyo into esiyithabelayo. Sizakuthi-ke njalo kuvikezayo sikhangele ukuthi njengoba kathe sikhuluma liyakhizakhiza, sibone ukuthi khona ngabe kungene okungakanani emadamu laphana ukuze sakuvuma ukuthi sikhuphe irationing leyi, sihle siyikhuphe totally ingabi khona.
Njengoba bese kwehlisiwe insuku amanzi avalwa ngazo, ukwenze impilo yabantu yaba ngcono.
Abantu bakuthokozelele sibili kakhulu ukubulala leli elinye ilanga. Labo bayasazi isimo samanzi akobulawayo. Khathesi-ke sekuphose kube ngcono-ke empilweni zabantu ukuthi i-one day kathesi hhayi iyamanejeka ukuthi abantu amanzi abhindileyo azafike amanye belokhu belawo.
Sizwa njalo ukuthi izinwa isizabhadalisa i-council ngamanzi emchabezi okuzayenza izakhamizi zibhadale futhi imali eningi.
Lokho sisakuzwa kuseselihungahunga, akukafiki kithi kangako. Nxa kungafike hlala phansi sibonisane ukuthi leyo mbadalo ihulumende efuna ukusibhadalisa lawo manzi ukuthi siwathathe ngale izaba yimalini. Ingavele iphumele egcekeni ukuthi imali engaka, lathi sizakhuluma lezakhamizi ukuthi hayi amanzi lapha esesiwaphiwa lapha yihulumende lapha sesiwabhadalela indleko engaka. Abantu labo kufuze bachiphe ini kulokho ngoba ngamanzi ayabe siye ebantwini.